eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 31 Mbimbitho 2020 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibulawa indlala, kwa okungavulaliwe yikuphi. Umkhuhlane uzasibulala, ngendlala izasibulala. Asiyazi impuphu ezindlini. Sibe silayine ngomgogo basihlusa. Lasitinikisa silayine ko-okay salayina for more than 12 hours, kodwa impuphu asiyitholanga.
Amapholisa eGwanda lamhlanje abisele muva izakhamizi ezibesezibutshebi kwesinye sezitolo ezinkulu ese-wholesale ukuzothenga impuphu.
Akulamanzi kobulawayo kodwa kule coronavirus sonke sisezindlini. Imvikela kuthiwa sigeze izandla, siyozigeza ngani izandla singalamanzi.
Namhlanje ngosuku lwesibili ilizwe livaliwe phansi kweziqondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa eze lockdown. Kobulawayo uzulu ubanjwe ngamandla ukuphuma ezindlini esiyadinga amanzi. ELeBotswana selithethe isinqumo sokuthi lisungule uhlelo lwe-state of emergency oluzaqala ngolwesine ngemva kokufunyana kwabathathu belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ikolitshi le-John Hopkins University laseMelika libika ukubana inani lasebefunyene belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliqonge lafika kunkulungwane ezedlula amakhulu athoba minwembili 801,400, kuthi inani asebebulewe selizinkulungwane phose ezingamashumi amane emhlabeni jikelele 38,740. EZimbabwe sokufunyenwe abayisishiyagalombili belegciwane okwamanje labulala oyedwa. Njalo ilizwe sikhuluma nje lingene kusuku lwesibili lomthetho we-lockdown phansi kweziqondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokwalisa abantu ukuthi bahambahambe behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Amapholisa eGwanda lamhlanje abisele muva izakhamizi ebezibuthene kwesinye sezitolo ezinkulu ese-wholesale ukuzothenga impuphu. Lokhu kwenzakala ngelanga lesibili uhulumende weZimbabwe ethethe isinqumo sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ukuze kunqatshelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Isikhuthazo esenza sibile sonke siphephe ngoba nxa siveze ezindlini sidla ukumemetheka komkhuhlane. Siyacela bakithi ukuthi singalitholi iphande njengamapholisa. Kulicala ukukwenza lokho ukutholakala uphande nesikhathi sonesi esifakwe ngumongameli se-2021.
Iningi lezakhamizi zeGwanda izolo litshonelise ezindlini ngemva kwesiqondiso esethulwe nguhulumende kanye lesimemezelo samapholisa sokuthi uzulu akulela hlale emakhaya ukuze inqabele ukumemetheka lokuthelelwana lula kwe-coronavirus. Kodwa namhlanje kuseni izakhamizi iphume ezindlini ngobuningi ngemva kokuthola udletshana lokuthi kule mpuphu esitolo esikhulu sakoGain Wholesalers. Amapholisa afike kulesi sitolo lapho impuphu isethule emoteni atshela uzulu ukuthi achitheke ehambe emakhaya okudala ukuthukuthela kwezakhamizi.
Usibulawa indlala, so okungavulaliwe yikuphi. Umkhuhlane uzasibulala, ngendlala izasibulala. Asiyazi impuphu ezindlini. Sibe silayine ngomgogo basihlusa. Last week sasilayine ko-okay salayina for more than 12 hours, kodwa impuphu asiyitholanga.
Vele lokho siyakwazi ukuthi vele impuphu bayathenga bona amapholisa lawa bezifake ezindlini zabantu. Abantu sebethengisa ngama-R150 njengalapha eGwanda vele kuvamile. Besethusela ngokuthi chaya bebona beqeda lapho bathenga impuphu bezifake ezindlini.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele utshele izakhamizi ukuthi limpuphu izathuthelwa ezitolo zemalokishini lapho ezathengiselwa khona. UNdebele uthi uzulu kumele alandele iziqondiso ezethulwe nguhulumende.
Uzathola ukuthi umuntu uyabuye ezothenga into ezincane, uyakwazi ukuthi ebuye ethenga one item ebuye lenkhaya. Ngokungumkhuhlane lokho yena ngikubonayo ukuthi abantu nje bafuna ukuthi bebe phandle kwezindlu. Kodwa thina njengamapolisa eZimbabwe Republic Police silama team akhona kuground ukuthi khona enforce ukuthi abantu behlale ezindlu.
Umnumzana Admire Ngubo uthi ubona ukuqondile ukuthi uze lahlale emakhaya ngalesi sikhathi ukuze aphephe kuleli gcikwane.
But mina mbona ku so pro ngoba nxa singasakuthwala nganto bona maybe kusithaya, so that is a preventive measure kumbe ngathi ngamafutha ngathi is appropriate because baza kubona njani bengasazama ngapha indlela ezingazene lokhu spread akwangibona baza kubona njani ukuthi kuspreada njani ukuthi abantu abafuna ukuba le trace yento le ukuthi kade vele yona ibuya njani.
Ngaphandle kwedubo lwempuphu abantu kuleli dolobhe kakhulu abahlali besipiscop north baphuma ezindlini ukuyadinga amanzi. Kodwa umeya weGwanda umnumzana Jason Majale uthi bakhona abakwenzayo ukuze baqede udubo lwamanzi kulendawo.
Kwesikhathi eside lizabona amabhawuza esekhona endaweni eziyabe zikhethwe ngabe engineering besebenzisana namakhazini ukwenzela ukuthi amanzi atholakale njalo labantu bakhelele ngesikhathi ezithize ukwenzela ukuthi labo njalo bengathelelani lowo mkhuhlane.
Kusenjalo amapholisa asebophe izizalwane zakwele Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezitholakale komunye umuzi eSwitch eGaranyamba izolo ngemva kokuba zehluleke ukuchaphela kwele Botswana ngolwesithathu kuviki edlulileyo. Oyedwa lezi siphepheli uthwalelwe esibhedlela esikhulu seGwanda lapho agcine yedwa ngoba engezwa kuhle, kuthi abanye besagcinwe khona leSwitch besadingelwa indawo lapho bazavalelwa khona eGwanda phambilini ngokuthi bahlolwe. Sebe yisithiyagalombili abatholakale bele gciwane le-coronavirus eZimbabwe labulala oyedwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namhlanje ngosuku lwesibili ilizwe livaliwe phansi kweziqondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa eze lockdown. Kobulawayo uZulu ubanjwe ngamandla ukuphuma ezindlini esiyadinga amanzi ngoba abanye sebelensuku ezilishumi impompi zingaphumi manzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba uZulu ekhuthazwa ukuhlala endlini ukuze avikeleke ekutholeni umkhuhlane we-COVID-19, elokitshini lenkulumane uZulu uveze ukukhathazeka ngohlupho lwamanzi ethi aluba kwaqala kwalungisiswa ukuthi umuntu wonke afinyelele amanzi. Bathi kunzima ukuthi bawulandele umthetho bona bengela manzi. Inkosikazi Kelly Mhlongo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi ukuswelakala kwamanzi kubakhiphe ezindlini ngoba kungahlaleki endlini kule ngcekeza.
Iviki isize yakwana amanzi elokhu engekho. Sigcine sesiphuma ezindlini lathi sesisiya kukha amanzi esibhoraneni. Sebe sesingaselandaba lokuthi kule lockdown ngoba endlini akuhlaleki kungela manzi, akuphileki njalo amanzi engekho akusebenzeki. So thina sigcine siyaphuma sesisiya kukha amanzi. Lase sporaneni kwangukhona vele abantu baningi badinga amanzi, amanzi awekho vele ezindlini akula olamanzi.
Umnumzana Lucky Dube omunye wezakhamuzi uthi abantu balalele bahlala ezindlini njengokutshelwa kwabo.
Okay, ha umumona ungathi ukuthule nje mbijana, sivuke ekuseni nje siyadinga amanzi, sibona abantu besiyadinga amanzi, ali siyadinga amanzi. Ye mina kwami ngene e-town sivile ha umumo kuthule, akhona amapholisa here and there, kodwa amapholisa angikhona yiwo asewungene yathula esemaningi angu-4 or 5 eku-close proximity. So kuma-pharmacy singenile bengena ngamalayini, amalayini angikhona bengekho makhulu kangako. Ezitolo zikhona izitolo ezivuliweyo, kubo-Fortway labo-Choppies zikhona and akula malayini phandle, labo-okay ngikanga bona ilayini angikhona incane. Abantu baphanikile bahamba balayina Saturday Sunday. Bada namhla hayi bekuthule sibiletha.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Dumile Bolubuza uthi ukuvikela kumkhuhlane lo ngokugeza izandla kuzaba nzima ngokuswelakala kwamanzi.
Akula manzi kobulawayo kodwa kule coronavirus, sonke sisezindlini. Imvikela kuthiwa sigeze izandla, siyozigeza ngani izandla singalamanzi? Sifuna amanzi okugeza imizimba, okugeza izandla, ukudla ukudla okutshisayo. njengoba kuthiwa sinathe ijinja eligudumalayo siyozivikela kanjani kule corona singalamanzi kobulawayo.
Unkosikazi Melissa Ncube oyisakhamuzi sakobulawayo enkulumane uthi bahlalele evalweni ngoba besesaba ukuthi kuzamemetheka imikhuhlane eminingi.
Hey, amanzi asithwalise nzima sibili lapha kobulawayo ngoba hey khathesi sisesikhathini esinzima okuthi sokumele ukuthi yonke into oyenzayo uqale ugeza izandla. Manje amanzi akhona nanka awakho njalo ba izolo bayalethile kodwa sibavalile njalo ngesikhathi esifitshane. Kambe akendinjeleni ngapha sizama ukupractisa ukuthi izandla zihlale zihlanzekile. Nxa sebewavalile so ayi aya sesesaba lemikhuhlane kungasikho umkhuhlane wecorona kuphela kodwa kuzaba lemikhuhlane yabo cholera, idaria, lokunye kuneninginingi. So hey sihlalele evalweni khonapha.
Umnumzana Mike Ndiweni uthi abantu bahleli ezindlini kodwa uke wabona abanye belindele ukuyathenga ukudla ezitolo ezivuliweyo.
Abantu hayi basezindlini sibili ngaphandle kwezitolo ezilokudla njengentumba necomplex ikade ugcwele khona abantu ekuseni abantu abafika kade bengafika phose engxenye amakhulu amathathu nxa ngibale kuhle. Bebekhala ngokuthi abala kudla bekhala ngokuthi khona behole namhla imali zabo khona zisitshengisile amabhanga namhla so kuvike pheleka bathenga ngokudla bazama ukuthi bayebamba bayethenga ukudla okungani kungithintile ukuthi abantu bebeminyene bemile bethintana bengavulanga lokhana ukuthi ayi 1 meter 1 meter apart ukuthi bazama ukuthi nxa kulokhu khona ongabe lomkhuhlane engathelela abanye. Ngasimbabuza ukuthi indaba yangwenzile lokho bathi hayi abantu abalaleli abanye besithi bona esitolo kuyaphuza ukuthi bathenge so kungena abantu nga 10-10.
Inkosikazi sikhululekile Moyo ongukansila kuward 17 uthi bakhangelele ukuthi uhlupho lwamanzi lwehle ngesikhathi lesi.
Esikwenzayo njengokansila ukuthi abantu bonke bathole amanzi ngesikhathi se-lockdown ukuthi sesizamile ukuthi sinanzelele ukuthi ama-reserve levels amanzi ethu asesezingeni elihle. Esikhangelele ukuthi wonke umuntu uzathola amanzi kodwa siqhubeka ngohlelo lwethu lwe 96-hour shedding njengoba siyananzelela ukuthi izulu isikhathi sezulu sesidlulile asingeke sithi izulu khona lizakuna. Ama-levels ethu amadamu ayi 32% khathesi sikhangile njalo sikhangelele ukuthi ngenyanga ezayo kulelinye idamu esizalikhupha eliyabe lingasasiniki lutho amanzi so sizaqhubeka sisenza i-water shedding.
Umumo edolobheni lakobulawayo uthule njalo iningi likaZulu lilandele izixwayiso zikahulumende ukuthi bahlale ezindlini. Ezinye izitolo ezinkulu bezivuliwe abantu benelisa ukuyathenga ukudla lokunye kodwa kungela ukuphithizela njengensukwini nxa kuphakathi kweviki kunje. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Hizi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele sezisungule inhlelo ezichiyeneyo zokubuthanisa imali yokuncedisa umsebenzi wezempilakahle ekhaya. Lezi nhlelo zigoqela ukuhlanganisa imali okumele isetshenziswe uthengela odokotela impahla zokuzivikela ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba libhekane lodubo lokulisa ukuvimba kokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Abake bafunda esikolweni se-Christian Brothers College, CBC, koBulawayo. Walolwabo uhlelo lapho ababuthanisa khona imali bethengela isibhedlela sempilo Central Hospital amafuta ezimoda. Umnumzana Tondera Ishoko, omunye wabaphatheke kulolu hlelo, utshele uMike Hobe oweStudio 7 ukuthi uhlelo lolu alupheleli ekuncedeni isibhedlela sempilo kuphela, kodwa bafisa ukubuthanisa imali yokusiza ezinye izibhedlela ezisesigabeni zeMathebeleland.
Njenge-CBC Old Boys Association, sibona ukuthi kulobu nzima obukhulu obukhona ngathesi le-COVID-19 and izibhedlela zethu zithwele nzima ngoba abantu abaningi bahlala begula begijima khona. Njengoba kathesi sesingena ku-lockdown, sibona ukuthi kungaba lobu nzima sibili ezibhedlela khangela ama-ambulance ukuthi azihamba njani njengoba kule emergency enkulu kangaka. So lathi sithe njengamadoda esafunda sonke sibuzane sibili ukuthi madoda singenza njani lathi ukuthi sincedisane lesibhedlela. Sathaka madoda singajika okuyimali laphanda laphana lathi sithenge i-diesel 400 liters ihambe impilo, 400 liters ihambe UPH, 400 liters ihambe Matadei, 400 liters eThorngrove, 400 liters ihambe Royal Women's Clinic. Lati sincedise.
Kuyinokwenza ukuthi libe ngesifiso sokusiza abempilo Central Hospital.
Obukhulu okwenza ukuthi sikhangele impilo hospital, sakhangele ukuthi yiso isibhedlela esinkulu lapha koBulawayo and le region yethu le wonke abantu abagulayo barefuya kumpilo hospital. So sithe kuqale sihambe esibhedlela esinkulu singahambi ezincane.
Shoko, ele Zimbabwe jikelele liyalwisana ngaleli gciwane. Siyabona izalwane zeZimbabwe eziphila endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni jikelele zincede ekulwiseni kwaleli gciwane. Ubona ngani kumqhoka na ukuthi sibambane sisebenze ndawonye njengezizalwane zeZimbabwe ekulwisaneni kwaleli gciwane?
Bhuti wami, kuyasiza kakhulu ukuthi sincedane kathesi. Ma ungabe useGoli, ungabe useLondon, ungabe useNew York, asincedane sibili. Imfundo elilayo phetsheya le ingasinceda ngapha ekhaya. Sengikhangela futhi lakithi lapha abakhona eZimbabwe, singakhangela ukuthi wena ungumshona, ungumndebele, ungumkhalanga, ulikhiwa. Hayi, asincedisanini, sibambane. Nxa ukwanisa ukuncedisa, ncedisa, ngoba kathesi sikhuluma siku-lockdown because of umkhuhlane lo. Abantu abaningi bazafuna uncedo kulezi hlobo zethu ezisamakhaya. Kula bantu aba-disabled abaphila lokuthengisa e-town, kathesi bahlezi ezindlini abalakudla. So asizameni sibili ukuthi singabona ukuthi singancedisana njani ukuthi sinqobe umkhuhlane lo.
Gciba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Bakithi ekhaya, ngiyacela sibili ukuthi silalele uhulumende, silalele abempilakahle. Singatshelwa ukuthi sigeze izandla, asigezeni izandla. Singatshelwa ukuthi sihlale ezindlini, asihlaleni ezindlini, ngoba singaba yisiqoqodo ngempela sibili, siyaphela sonke. Asilaleleni ukuthi uhulumende uyasitshelana, sizanqoba sonke, asibambenini.
Umnumzana Tondera Ishoko ngomunye wabaphatheke kuhlelo lokusiza ezibhedlela ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwegciwane le-COVID-19. Lapho-ke limuzwe exoxa lo Mike Hobe oweStudio 7 ecingweni ekhona ngale koBulawayo.
Yebo, 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 mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele, ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane ngalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo, asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selilabantu abangaba zinkulungwane ezilikhulu lamashumi edlula ayisithupha, 164,000, asebefunyenwe belegciwane ele-coronavirus lamhlanje. Asebebulewe yilo sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,170, elizweni lonke. Inkulungwane eyodwa lelo nani kungabantu basesigabeni se-New York, esiyiso esihlaselwe kakubi elizweni lonke. uthi ke kwele Nigeria umongameli Muhammad Buhari wazise ngesinqumo esesithethwe ngurhulumende wakhe sokuvala idolobho elikhulu emhlobulweni wangentshonalanga kwezwekazi leAfrika eleLagos okwamaviki amabili alandelayo okuhle kwabangela abantu ukuthi baphithizele izolo bezama ukuthenga ukudla lokunye okokusebenzisa lapho bengaphumi ezindlini emizameni yokunqabela ukumemetheka nokuthelelwana kwegciwane ele-coronavirus.
Ingcwethi kwezomnotho zithi isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa ukusuka ezindlini kukaZulu lokuvalwa kwendawo ezijiyeneyo zelizwe ngenjongo yokumisa ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus kuzabangela ukugugudeka komnotho welizwe wona ovele unganqele. Uhulumende uthi usesungule isikhwama sokuphathisa imuli ezingaba sendlaleni ngalesi sikhathi. Isikhwama lesi esingamadola ayizigidi eziyisithupha, i-$600 million, sizaphathisa abantu okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okuzabangela ukuthi umnotho ubhidlike ngamandla ukuthi ilizwe livele lisebenza ngokuthola impahla evela kwamanye amazwe.
Ukuvalwa kwelizwe kuza kubanga ukuthi i-economy ibhidlike ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe leli into eziningi siya importa. La maro materials siyawa importa, so ubona njengani, ngibona njengani kuza phazamisa i-economy ngendlela enkulu kakhulu ngoba even ama raw materials awuthi silungise into ezingakwanisa ukuthi zilungiswe lapha elizwe ayaba engekho. Sekusitsho ukuthi i-economy after 3 weeks lezi izaba ilimele kakhulu ngokubona kwami. Ngasikhangela ukuvalwa kwamabhanga, ngibona njengani kuyinto ezaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini. Amabhanga ethu abakafiki awakathuthuki ufike esibanga esokuthi bengaba electronic ngendlela ekhangalelwe ngokuvalwa kwawo i-reserve bank. Uzabona ukuthi khathesi uphela kwenyanga abantu bayabekhangelela ukuthi ama-salary abo azangena, bayabefuna i-cash ukuthi basebenzise. Ama-electronic payment systems lapha kakathuthuki kakhulu, lama-banks angkhona kawakabi le system ekwanisa ukuthi incede abantu ngendlela ekhangelelwe ngayo nxa into sezivaliwe kanje. So ngibona njengani ukuza letha ubunzima obukhulu ebantwini balapha eZimbabwe.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyobulawayo, Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukungavulwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kuzabangela ukuthi umnotho umempo.
Okunye futhi esixwayisayo ukuthi abantu kabazame, nxa kukhona indlela ukuthi angaphila ngayo umuntu kodwa kuzaba nzima, abazame uhlala ezindlini behlise inani lokuya ezindaweni ezibutheneyo. Yikho esithi kwenziwe lokuthi abantu begeze izandla nxa bephumile, mbebake bayaphandle, mbebake bahlangana labanye abantu bageze izandla, abantu bamise khonokho ukuthi abantu bayaxhawulana. Engxenye imizamo engincedisa ukuthi sehlise inani lomemethekalo komkhuhlane lo osuqede umhlaba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi ngemva kwamaviki amathathu ilizwe livaliwe kuzafunakala imali eningi kakhulu ukuze ilizwe lenelise uvuka kogoqwanyawo.
After 21 days after i-lockdown lay, mbona ngani into eziningi ziyasizonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala, especially ukusebenziseni kumali okuzenini ekuma esibhedlela lekuyikwizinto okuqakathekileyo. Kodwa loku kwe-industry vele ukufa kwayo vele, njengoba i-industry yangkhona la ibiyi-industry efe kudala vele, kuhle kube yingcwaba vele. Mbona ngani after 21 days kuyathanyela yonke into, labantu bonke babe besebephelile vele ngendlala.
Ngeminyaka edluleyo ngesikhathi ilizwe lize livalwe ngokutshengisela kwabantu bekhonona ngohulumende kwalahleka imali eyizigidi ezintathu i-$300 million ngelanga linye. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Elebotsona selithethe isinqumo sokuthi lisungule uhlelo lwe-State of Emergency oluzaqala ngolwesine. Uhlelo lolu luzabona abantu bonke behlala ezindlini kulinyathela lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kulandela ukubanjwa kwabathathu abeBotswana abatholakale belegciwane leli ngomvulo. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Umongameli Mkhwetsi Masisi ubeke lamuhla ukuthi ilizwe lakhe selizangena kusibanga se-State of Emergency kwindlela yokulwisana lo mkhuhlane we-coronavirus. UMasisi uthi kulandela ukubanjwa kwabathathu beligciwane leli, isimo sesisibi ngakho ubone kufanele ukuthi afake i-State of Emergency.
The return of some of our citizens and residents from high-risk countries has also escalated the threat of the virus in our country.
Ukungena kwezizalwane zethu kanye nabokuza bevela kwamanye amazwe alomkhuhlane lo kusifake engozini njengelizwe. Ngakho ngemva kokuxoxisana labanye ngibone kufanele ukuthi ngifake i-state of emergency kuyindlela yokulwisana nalomkhuhlane lo.
Risks posed by the COVID-19 pandemic.
Umphathi ntambo wobona ngezempila kahle kwele Botswana, uDokotela Lemogang Kwapi ubikele umphakathi ukuthi kulabathathu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus.
We have 3 Botswana who have tested positive for COVID-19 or corona.
Silabe Botswana abathathu ababanjwe belomkhuhlane we-COVID-19. Ekade bephumele phandle beye e-United Kingdom e-Thailand. Kodwa baphile kahle.
I kept in isolation at Sekitumile and other secure places. They are in good health.
Ele Botswana beselisele lingamanye amazwe amalutshwane kwezikazi le-Africa akadinga katholi abalegciwane le-corona. Kulandela isinqumo sikamongameli Masisi sokuthi abantu behlale endlini kwesikhathi besingabekwanga, abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana basevalweni. Abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi noma nje isinqumo se-State of Emergency fanele imisebenzi eminye ilakho ukuphela.
Inyathelo eselithethwe nguhulumende kamongameli uMasisi into enhle ekuvikeleni umkhuhlane. Kodwa ke kithi thina abavela phandle sekusiba kubi ngoba limsebenzi singasiphelela. Nxa kunje uhulumende uyaqala ukunakakela abakhe abantwana kube sekusithi thina ke sizonakekelwa mbani.
Umongameli Masisi ubike ukuthi uhulumende wakhe uzanakekela izizalwane zakhe zeBotswana uma ekhanyela labo abaphazamiswe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19 emsebenzini. Umnumzana Mthabisi Dube esinye isizalwane seZimbabwe uthi akula ngenye indlela kumele bamukele inyathela leBotswana.
Inyathela selithethwe nguhulumende weBotswana liqakathekile kakhulu esikhathini lesi sikuso. Kodwa ke kuyethusa ukuthi amakhesi e-corona asefikile kwele Botswana. Kodwa sibonga ukuthi inkokheli isithethe inyathelo elinjengaleli. Kodwa kuzoba nzima kakhulu ebantwini ikakhulu ezikhwameni lapha kuzoba nzima.
Umongameli Masisi ubeke ukuthi uhulumende wakhe uzazama ukuphathisa amankampani azalinyazwa kakhulu kwezebhizinisi ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus. Ngesikhathi kubikwa ukusungula kwe-State of Emergency, kulokhe kulamakhulu abeZimbabwe abavalelwe endaweni ezithiyeneyo kuyindlela yokuhlolisisa ukuthi abanamkhuhlane we-coronavirus. IBotswana ivalela bonke abokuza abahlala kule lizwe kanye lezizalwane zalo okwamalanga ama-14 uma zithe zangena zivela ngaphandle kwelizwe. NginguMartin Ngonya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Isikhathi sethu njengoba singasavumi ukuba siqhubekele phambili, kodwa ke singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Amapholisa eGwanda lamhlanje abisele muva izakamizi ebesezibuthene kwesinye sezitolo ezinkulu esewholesale ukuzothenga impuphu. Kobulawayo uZulu ubanjwe ngamandla ukuphuma ezindlini esiyadinga amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, uFaxedis Jeremiah. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.